Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuga njani mtwaka zomu se ola mugela emoyeni ngolwesi nemhlaka 5 kulwezi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje.
It's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country.
Umnumzana Joe Biden uloke ekhokela ngamavoti amaningi kukhetho lukamongameli weMelika, kodwa umongameli Trump usecele umthethwandaba ukuthi ungenele ngoba esithi uBiden uqilibezele.
Ngasikhangela inani labantu asebethe babhubha ngalo umkhuhlane weCOVID-19 ubulawayo futhi ngokhokhelayo ngananzela. Kuyasidanisa kakhulu njengenhlanganiso kaZulu.
Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo kuliviki selikhwelela yakwabahlanu kulandela ukubhubha kwababili njalo kuleli dolobho izolo. Umongameli Mnangagwa ukwele Tanzania lapho azaphatheka khona emkhosini wokufungiswa kukamongameli John Magufuli ngemva kokhetho olusolwe ngamabandla aphikisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Omele ivandla eliphikisayo elamademokrasi kukhetho lokudinga umongameli weMelika, umnumzana Joe Biden uloke ekhokela ngamavoti amaningi njalo uthi sokusobala ukuthi uzanqoba. Kodwa ancintisana laye umongameli Donald Trump usecele umthethwandaba ukuthi ungenele ngoba esithi uBiden lebandla lakhe baqilibezele. Ukuze umuntu anqobe kukhetho lukamongameli kumele athole amavoti ezabelo angamakhulu amabili alamachumi ayisikhombisa 270 college votes. Okwamanje uBiden usethole angu 253 kuthi uTrump yena usethole angu 213. Izabelo ezilamavoti alokhu ebalwa zigoqela i-Alaska, i-Arizona, Nevada, Pennsylvania, North Carolina, le-Georgia. Kumbiko awethu le kumabonakude izolo, uBiden uthe lanxa ukubalwa kwamavoti kungakapheli, uyakukholwa mpela ukuthi uzanqoba.
Now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners.
Ngemva kokuvalwa kwamavoti obusuku bonke sokusolwana ukuthi sinqobe ezabelweni eziningi okuzakwenza senelise ukuthola ama-electoral college votes angu 270 adingakalayo ukuthi umuntu anqobe kukhetho lukamongameli. Angisho ukuthi sesinqobile, kodwa ngithi nxa amavoti wonke esebaliwe ngiyethemba mpela ukuthi sizanqoba. EWisconsin sinqobe ngamavoti angu 20,000 wona alingana lalawo atholwa nguTrump eze enqobe ngo 2016. EMichigan siyakhokhela ngamavoti aphezu kwe 30,000. Amavoti lawo adlula khatshana lawo atholwa nguTrump ngo 2016. Ngizwa ngijabulile njalo ngePennsylvania.
In Pennsylvania, we flipped Arizona and the second district of Nebraska.
Lawo ngamazwi kamnumzana Joe Biden omela ibandla eliphikisayo elamademocrats. Amagqwetha kaTrump wona acele umthethwandaba ukuthi ungenele endaweni ezifana leMichigan, iPennsylvania leGeorgia ukuze kuvunyelwe abantu bakhe babe khona nxa kubalwa amavoti ikakhulu lawo athunyelwa ngeposo. Lanxa uTrump engazange aphume kumabonakude njengoBiden izolo, wethule owakhe umbiko enkundleni yeTwitter ekhononaka kubi ngalolu khetho. Uthe lanxa amagqwetha akhe esecele umthethwandaba ukuthi ungenele, umonakalo usudalekile. Nangu ekhuluma ngelanga lokhetho lapho aqale khona ukuveza ukuthi usesiya emthethwandaba.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity.
Lokhu yikutshontshelwa kukaZulu weMelika, into eyangisa ilizwe lethu. Besizimisele ukunqoba kulolu khetho. Eqinisweni sinqobile. Umlando wethu khathesi ngokuvikela impumela yokhetho. Ikutshontshwa kokhetho okukhulu elizweni lethu lokho. Sifuna umthetho usetshenziswe ngendlela. Sesiyisa emthethwandaba weSupreme Court. Sifuna kumisa ukuvota. Asifuni ukuthi bathole amavoti ngama 4 o'clock ekuseni. Kuyadanisa kakhulu. Yini kuyadanisa? Sizanqoba lolukhetho. Vele sinqobile. Ngifuna ukubonga abasekeli bonke, labantu bonke abasebenzelayo.
Lawo ngamazwi kamongameli weMelika, uMnumzana Donald Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo sopolitiki uMnumzana Tim Moringai ohlala e-Ohio ngapha eMelika.
Ya, ngibona ama-challenges alethwe ngumongameli welizwe uDonald Trump eMichigan, Pennsylvania le-Arizona ngendaba yokuthi yona sokubalwa amavoti ayefakwe in the ballot and ama early votes ngoba igciwani le COVID likhanya ngathiwa laphambanisa izinto eziningi ngendaba zokhetho. So inkinga lapha elethwa ngumnumzana Trump bathi bona kumele ama vote lawo angabalwa, of which it is an absurdity ngoba siyakwazi ukuthi iAmerica it thrives on showcasing i-democracy or i-democratic rule around the world. So bathi bona every vote yomuntu wonke izabalwa until ekugcina. So sibona ukuthi mase bebala ama-vote lawa akhanya ngathiwa aya ku-column yakaNomzana Joe Biden owayengu-vice president okathesi nguyophambili nge-college vote.
Njengoba uTrump esengenisa umthethwandaba, singagcina sibona kusiba indaba efana leka-Al Gore loBush yini ingo-2000 lapho inkantolo eyangenela khona.
Ngibona mina ezika-2000 between uGeorge Bush lo-Al Gore is not the same issue ngoba sasingelagciwane and state eyayigavenwa ngumna wakhe uGeorge Bush. So yikho kwaba le nkinga khona and amavote 550 decided the state. So hhayi iy'ndaba zangikhona ngathiwa is not the same lezi 2000. So angiboni indaba le iqhubeka phambili emacourt.
UMnumzana Tim Moringai ngusopolitiki. Sixoxela ese-Ohio khonapha eMelika. Sixoxe njalo lomqoqo wenhlelo zevandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe.
Ukhetho lweMelika nxani lukhangele mina njengomuntu okhangele eselizweni elikhatshana leMelika eliseAfrika lapha okulokhetho khona ezikhathi zonke okungavunyelwana khona ukuthi ukhetho luphume kuhle. Ngibona ngani eAmerica okwakathesi yiyo indlela esingathi it's a model of the world on how to run elections, or shall I say, one of those leading countries that can be a model to run elections in a democratic process. Ngiyaxolisa ukuthi ngube ngesilungu kodwa ngizama ukuthi abantu bakuzwisise ukuthi iAmerica ngelinye lamazwe elikhangeleleyo emhlabeni ukuthi lenze kuhle. So ke yikho ubona ukhetho lwangkhona siba lokuthula njalo lungabi lempikiswano. So ngiyathemba ke ukuthi hayi xa soluphelele ukhetho phela nxa kuvele kusakhampeni okusakhuluma kwenzakala into ezinengi ukhetho, kodwa ke eAmerica ngibonani hayi ambona ukuthi kungaba khona esingakukhangelela ukuthi kungaba kubi kumbe kungaze kube compared to Africa.
Uyatsho ukuthi ukhetho lweMelika luvame ukuba ngomzekeliso omuhle emazweni womhlaba, kodwa esikubonayo kulolu khetho yikufuthelana okukhulu. Njalo sibona uMongameli Trump laye uthi usesiya emthethwandaba ngoba uthi uBiden uzama ukuqilibezela kulolu khetho. Ungathini ngalokho?
Ngibona sengani intungameli njengoba ngithilo ekuqaleni ukuthi amazwe amaningi umhlaba akhangelela iMelika ukuthi yenza njani ama-elections. Kodwa okungaliso kungimangaza lapha ngondoda Trump yikuthi nxa kunguye upresident welizwe okade ekhokhela sonke lesi sikhathi, kambe singathi thina ayisiyo democracy epheleleyo ukuthi ufithe ukuthi upresident onguye-ke okhokhela i-government ye-America esesiyamangalela labo aphikisayo ukuthi kenzanga kuhle. Kukonfirma ke ukuthi ke ngezindlela yidemokrasi ekhona eAmerica kuzachiya ama-Americans esuthiseka ukuthi hayi nxa esedliwe okaTrump udliwe lamanje, ngoba la mboni lokuthi iSupreme Court yeAmerica ingakumisa ukuthi ama-elections nxa abantu bevotile kungabi lamavoti abalwayo. Amavoti wonke ayabalwa, ukuzaphuma umphumela i-American Supreme Court izakhipha iqiniso bese kanye ukuthi hayi indoda ibisingani sathi yakhudumala, kodwa ke umbuso usukwayiphunyuka.
Umnumzana Abednego Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla leMDCT sixoxela ekobulawayo. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelela yakumakhulu amabili lamatshumi phose amahlanu 248 kulandela ukufa kwabantu ababili njalo kobulawayo izolo. Umkhuhlane lo usugxile impande kuleli dolobho njalo kuliviki kuphela usubulele abantu abahlanu. Ngomvulo kubhubhe ababili, kwathi ngolwesibili kwatshona oyedwa, kwazo kuthi izolo kwabhubha laba ababili. So kulenyanga idolobha lakobulawayo kuyilo elikhokhelayo elizweni lonke jikelele ngenani labantu ababanjwa lomkhuhlane kanye labafayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi phakathi kwabalitshumi lasikhombisa ababanjwe i-COVID-19 eZimbabwe isolo abalitshumi lanye ngabakobulawayo. Kulabathathu njalo abemaSwingo, ababili abeMidlands kanye loyedwa oweManicaland. Kulaba ngamatshumi amabili lanhlanu njalo abafunyanwe sebepholile. Phakathi kwabo abalitshumi lasishiyangalombili ngabakobulawayo. Asebebanje umkhuhlane lo kuleli selokhu waqhamukayo sebe ngu 8,427 kuthi asebepholile bangu 7,967. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bangamakhulu amabili alitshumi lambili 212. Ibulawayo yiyo ehamba phambili njalo ngenani labalokhu begula bona abangu 77 ilandelwa yiHarare elabangu 63. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube yena othi bakhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo kuleli dolobho.
Silokudana kakhulu ngasikhangela inani labantu ababanjwa umkhuhlane wecorona insuku zonke. Ungananzela uBulawayo nguyo ophezulu ngasiqathanisa lamanye ama-provinces kumbe ezinye izabelo. Siphinde sikhangele futhi ukuthi uBulawayo ngasikhangela inani labantu asebethe babhubha ngalo umkhuhlane we-COVID-19. uBulawayo futhi nguyo okhokhelayo ngananzela. Khonokuyana ke kuyasidanisa kakhulu njengenhlanganiso kaZulu. Njalo nxa sikunanzelela kuhle uzafica ukuthi iningi labantu abaningi abangapha kulo mhlubulo baphila kakhulu ngeSouth Africa. So uzafica ukuthi njengoba ingcele isivulile, impahla sezifika, abantu sebezemukela, abantu labo sebebuya bevela khona ngale kubo South Africa. Khonokuyana lakho kungaba imbangela. Njalo siyakhuthaza ukuthi abantu baqhubekele phambili benanzelela izinqumo ezenza ukuthi abantu bazivikele ku-COVID-19. Lanxa sisemabhasini etozuko siyakwazi ukuthi baye beminyene, kodwa kasivaleni amakhala, sivaleni imlomo ngama-mask. Njalo kathesi sisuka sibe lokudana kakhulu nxa sinakana ukuthi abantwana sebezavula izikolo, bevula nje ababalisi kabakho basemsebenzini yabo. Khonokana kuzenza ukuthi abantwana babe bodwa esikolo, kube sokubangela ukuthi ubhubhane lolu lumemetheke. Ngakho-ke siyakhuthaza siyinhlanganiso njalo besiqonqosele ezindaweni nje lapho kathi sifinyelele khona ukuthi abantu kabaqaphele kakhulu umkhuhlane we-COVID usesekhona sibili kawukapheli. Njalo khona uzamemetheka nxa usuyanandlela kwamanye amazwe anjengabo France bavele sebesesibangeni sokuthi sebengavala ilizwe ngoba umkhuhlane kawukapheli ulokhu khona. Le manzini khona abalabo esithatha khona kumabhawuza asinanzeleleni kakhulu ngoba umkhuhlane labe singawuthelelana khona.
Libona ngani kuyini Dube okwenza umkhuhlane lo uhlasele kangaka koBulawayo njalo ubulale abantu ngalindlela? Kungaba kungezempila kahle ezingamanga kuhle, kungaba kuyini kahle kahle?
Udubo lomqoka koBulawayo ngasigana indaba ye-COVID-19 ukuthi izibhedlela eziyizwe esizithembileyo ukuthi ngabe kuthiwa ziyemukela abantu nxa sikhuluma ngale ndaba ye-isolation ukuthi umuntu osethe wabanje i-COVID-19 ayehlala khona ukuthi kazikalungiswa kuhle. Ngakhangela ukusileni khangela i-UBH kulokhu kusalungiswa, othorn groof lokhu kusalungiswa, kathesi sikhuluma nje abantu abaningi baselangeni i-training center ngale. Khonokana kuveza sobala ukuthi izibhedlela zakoBulawayo ngasigana ezempila kahle kazikalungi kuhle nxa sizigqathanisa lezi Harare. Khonokana kwenza ukuthi abantu bakithi babanjwe lula njalo umkhuhlane lumemetheke lula ngoba izindawo zokuthi abantu bazi-isolate zivele ziyasilela. Siphinde siqonqosele futhi ukuthi uBulawayo yindawo ethandwa ngabantu. Bayasuka abantu bevela endaweni ezishiyeneyo zelizwe, bayasuka abantu besiya ngaphandle kwelizwe, nxa sebephenduka badlula kuye futhi uBulawayo, bafike kuye uBulawayo. Njengoba ngingatsho ngaphambilini ukuthi uBulawayo ukudla kwakho okuningi, izimuli eziningi zigcinwe yi-South Africa lalawa abangaphandle kwamazwe. Ngokunjalo-ke kulula ukuthi umkhuhlane lumemetheke ngapha ngoba kathesi sikhuluma nje ezilongu amabhoda esevuliwe ukuthi uthi impahla eziningi sezibuya labafowethu labe sithi ngomalayija. Khonokuyana lakho kuzafaka imuli yakoBulawayo engozini kakhulu ngenxa yokuthi yikho lapho abaphephela khona, okuzenza ukuthi inani labantu ababanjwayo lo bhubhane lwe-COVID-19 kumbe ababulawayo lo mkhuhlane liqhubeke liqansa lisiya phezulu nasiqathanisa lezinye izigaba zelizwe.
Kuyini elingakuxwayisa uZulu wakoBulawayo?
Siqhubeka sitshela izakhamizi siziqonqosela sixwayise ukuthi abantu bananzelele ukuthi i-COVID-19 umkhuhlane lo ubhubhane lusesekhona. Ngokunjalo-ke nxa sihamba lapho esihamba khona kazihambe sizivikele ngawo amamaski lawa ngoba kade singananzeleli abantu abaningi sebewagaxa ngaphansi kwezilevu. Khonokana kuyingozi enkulu kakhulu ngoba ubhubhane kalukadluli.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Direct from Washington, the voice of Kulaba sakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party ababili ababotshwe ngolwesibili kobulawayo beseteswa icala lokunatha utshwala emphakathini. Kodwa isimanga ikuthi ababili laba abawadli amabele njalo abakaze balinge selokhu bathwetshulwa yingwe. Ngokutsho komkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo. Umoyo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi ababili laba bengaba bebotshelwe ezombusaswe.
Isizathu sokubotshwa kwabo kasizange sicace ngoba bebezihambela duzane lako Edgars laphana kwebeshitebo kuyikuthi bavele bebelungiselela ukuyefilabhusi lapha kade sibizwe khona ngabadala njengebandla. Amaphoyisa aqhamuka afika abadobha ahamba labo eCentral okuthetha isikhathi eside bengabanethesanga icala bebavalele kuma-cells kwaze kwathi ngemva kwesikhathi basebesithi babacharger nge-defeating i-justice ukuthi bayalukubotshwa ngamaphoyisa lokuthi they were blocking the pavement lokuthi bebenza i-public drinking okusimangalisayo ukuthi ngobubili babola amajaha kabanathi. So ke kusicacela ukuthi sithe sesinanzelelwe sabona ukuthi abanye bamalunga ethu ogoqela la majaha bebehlezi e-post office gardens laphana besamelelene ukuthi bangene emoteni ekade kumele itshayelwe nguye u-Welcome Moyo. Amapholisa bevele bamonithile ukuthi azobadobha la kanje ke abalandelela ngobubili babo bayabadobha bababopha ke khona phana ko-Edgars.
Manje selike lahamba na emapholiseni layo khangela lizwisisa ukuthi indaba yakhona ihamba njani.
Sihambile eCentral Police Station lapha amalunga ethu amaningi atshona eCentral kuhlukunyezwana phakathi kwamalunga ethu lamalunga ezRP eCentral Police Station ngemva kokuba besesiyalile ukuthi amajaha lawa ahlawule ifine. Sisala ukuthi amacala lawa akekho ngokunjalo ngize ngagcina sadinga uloya ubaba uNqobani Sithole oyi-human rights lawyer weza ke Central laphana angakhulumisana laye. Wasengena ke eCentral Police Station wakhulumisana lawo amaphoyisa lawa kucaca nje ukuthi akulacala. Engingakuveza babagandela kubalaleli ukuthi ngenxa yenkuthazo kumbe ukucwayisa kwegqotha lethu uNqobani Sithole sikubone sokufanele ukuthi sithi amajaha lawa abhadale inhlawulo yefine esingathi munye ngamunye ubhadale i-500 pound.
Njengebandla lithini lina ngakhona lokho okwenzakeleyo?
Thina njengebandla akusimangalisi lokho ngoba uhulumende webandla le-ZANU PF kudala ehlukumeza abantu bakithi kusukisela khona lemuva ngo-1983 kusiya ku-87 abantu bakithi bebulawa ngombhuqazwe. Kanti sikubone nile kakhulu ngemva kokufonywa kwebandla lethu le-MRP from 2014 kuzofika namhlanje. Singabantu abahlala bebotshwa izikhathi eziningi ngenxa yokuthi silwela amalungelo abantu, sikhuluma iqiniso ngohulumende wocuku wokuganga we-ZANU PF. Siyananzelela ukuthi siqothiwe sibili libandla leli le-ZANU PF.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Tanzania lapho azaphatheka khona emkhosini wokufungiswa kukamongameli John Magufuli namuhla ukuba ngumongameli walelo lizwe okwehlandla lesibili. UMagufuli unqobe kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo olusolwe kakhulu ngamabandla aphikisayo esithi kwaba lokuqilibezela. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi uPresident Mnangagwa avuke egijima ekuseni kangaka esiya eTanzania ngokuba phela uyabadinga abangane abanjengaye abafakwa icala lokungaphathi kahle ukhetho lokungahlonipha amalungelo abantu lokuba nguntando kayiphikiswa lokuyekela ilizwe kusenzeka izinto ezingafanelanga. Uyabadinga abantu ukuze angabe nguye yedwa ukuthiwa wa rigi election kusadiki ku African Union kanjalo ngakho ke iclub liyana iyadingakala yabantu abafana lawe abangenzi kahle ukuze livikelane liduduzane lincedisane liqinisane liqhubeke lisenza ngendlela efanayo ngakho ke uyamdinga kakhulu uMagufuli sefikile wamncedisa wathi hayi wena nguwe ewinile wenzela ukuthi uMagufuli la amsupport ngakho ke abantu abanjiyana bayadingana besiya phambili
yena uMagufuli ungathi ungumbusi onjani ngoba wathi engena embusweni bajabula abantu abanengi kodwa kulezi nsuku bayakhala abanye bathi usephenduke untando kayiphikiswa usebenzisa amasotsha kakhulu usebenzisa amapolisa njalo amalungelo abantu ayephulwa kakhulu
Ithemba kalibulali ngendlela angena engakhona uMagufuli wangena ethembisa wathembisa konke okuqondileyo wapha ithemba abantu bezwekazi leAfrica lonke kusuka enyakatho uzufika eningizimu yokuthi nanku umbuso wokuhlonipha amalungelo abantu wokuhlonipha idemocracy wokuhlonipha umthetho wokuhlonipha iconstitution wokubamba ukhetho olukhululekileyo ngakho ke nxa esesiba nguntando kayiphikiswa ngale ndlela engasahlonipha amalungelo abantu la esephuma okhethweni olungavuthwanga olungahloniphanga imithetho olungahloniphanga abantu olulodlakela sefana labo Mnangagwa sefana labo bonke laba abanye beAfrica sokuyintonye sebulela ithemba leAfrica ngakho ke abantu balahlekelwe lithemba elikhulu silethemba ukuthi kuzakhula abanye njalo abazaguqula ingqondo yeAfrica ingabi yile engcole kangaka
Umnumzana efihlela ncube ucubungula ezombusaswe sixoxela ekobulawayo Siziphethe nembiko elisithumela yona balaleli lisitsho okusenhliziyweni zenu okugoqela ukhetho lwemelika
Salubonani basakazi abahle kwisitudiyo sisenzene ngulapho Ndlovu ngasejobheki mina ngibona ukhetho lolu kujoe Biden uzoziwinela kuhle uzozihambela kuhle la mavoti wona
Sanibonani basakazi besitudiyo seven ngiyajabula kakhulu ngokhetho lwase-America lwase-America olukhutshwa ngendlela elungile mina ngesingami ngifisela abantu base-America ukhetho oluhle kungabe le msindo kungafanelwa kithi lwase-Zimbabwe lokutshaywa kwabantu okubulawa kwabantu ngesifiso sami bengifisa ama-democracy awine u-Biden awine ngoba u-Trump ngathi abantu babhekela phansi kakhulu so bengifisa ukuthi ama-democracy awine akwazi uku-unite abantu base-America asebehlukaniswe ngu-Trump ngiyabonga kakhulu bafisela inhlanhla ama-America
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 0021 8 Sikhangele ebezihamba phambili Umnumzana Joe Biden ulokhe ekhokhela ngamavoti amanengi kukhetho lukamongameli weMelika kodwa umongameli Trump usecele umthethwandaba ukuthi ungenele ngoba esithi uBiden uqilibezele. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo kuliviki selikhwelela yakwabahlanu kulandela ukubhubha kwababili njalo kuleli dolobho izolo. Umongameli Mnangagwa ukwele Tanzania lapho azaphatheka khona emkhosini wokufungiswa kukamongameli John Magufuli ngemva kokhetho olusolwe ngamabandla aphikisayo. Kubotshwe abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party ababili besetheswa icala lokunatha utshwala emphakathini elancanje bebikwa bengawathinti amabele. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.